nxa vele kuza kuba lomthetho omutsha i-monetary policy kuza kuba nabantu abakhuluma okunenginengi kodwa umthetho wakuvele into yakhona iyabivele engakaphumi umnumzana ubithi phela kasiye minister of finance kodwa kufani ye uyazimunyeza ukuthi akhulume into ayifunayo iyabi yimfihlo akwenzi ukuthi nxa i-monetary policy ingakaphumi ugovernor kumbe uminister of finance akhiphe i-information yakhona kuyabe kungamahungahunga engxenye yinto esengqondweni zakhe afuna yenzakale engxenye ayisikho ngamahungahunga kuphela thina besesimelele ukuzwa ukuthi yena ugovernor uthini umthetho wakhe
kodwa alubana kuliqiniso baba uNgwenya asithi kuliqiniso isikhona imali yeZimbabwe kungaletha ububelo na empilweni kaZulu kungaletha ububelo na kundaba zemali
esasivele sikutsho thina sitshela abalaleli ukuthi inkinga ayisukuthi akula mali yeZimbabwe inkinga yokuthi uhulumende nguye othi yena imali ekhona ilesi sindo esifana nale mali ngaphandle into yokuqala yinkinga yokuqala esibili ukuthi akufanelanga kube lezi mali ezibili ezinye ethi eqinileyo enjenge-US dollar enye engaqinanga enjenge-bond note kuyahlupha so kufanele kube le mali eyodwa kumbe nxali lizimdola kube lizimdola kuphela nxa kuyi-US dollar kube yi-US dollar kuphela kuyekelwe imali ithathe isisindo esisemsikeni i-open market yikho ngathi ngakutshoko kathesi ye
Sike sakhuluma lesiphatha amandla seZanu PF umnumzana Obed Mpofu khona pa ku studio 7 izolo ube sithi yena lanxabe befisa ukuthi idola lemelika lebond kulingane isebe kunanzelela njengohulumende kubana akulingani ibond lincane kule dola Sesingabona yini uhulumende eletha inguquko khonapho.
Na befuna bengafloater ibond kwenzela ukuthi ithathe isisindo esinikezwa ngumsika okhululekileyo i-open market.